Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesine mhla ka 5 Mfumfu 2023 nguTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Cyril Ramaphosa wabele South Africa namuhla wethule okusemthethweni iviyo labalindi bemingcele yonke eyokungena elizweni lakhe.
Sesibekezelele kakhulu ngomkhuba omubi oyenzakala emachinini la. Ngelokuthi ngama investors yikuvika nje ngokuthi kudalwa imisebenzi. Kodwa umbuzo usekuthini kuze kube nini kuqhubeka kahle kuyo.
Abenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions vakhala omkhulu umkhosi ngokwanda kwengozi ezenzakala emsebenzini kakhulu emankampanini awomsebenzi wezemigodi. IZimbabwe imanyelele lamanye amazwe ekunanzela usuku lwababalisi emhlabeni jikelele ele-International Teachers Day. Zonke lezi ndaba lezinye lizozuzwa kulumsakazo. Umongameli Cyril Ramaphosa wakele South Africa namuhla wethule okusemthethweni iviyo labalindi bemingcele yonke yokungena elizweni lakhe ele South Africa lenza lokhu ngesikhathi kucatshangelwa ukuba abantu abaningi balakho ukubalekela kulelo lizwe kulandela ukhetho olusanda kuqhutshwa kwele Zimbabwe olulempumela ephikiswa libandla le-Citizens Coalition for Change lamanye. Uthuso Khumalo usipha lolu daba SMS-ina kwele South Africa.
Esethula iviyo labalindi bomngcele laba emsina, uRamaphosa uthe ukulindwa komngcele kuyinto eqakatheke kakhulu kwezokuphepha kwelizwe. Ukhuthaze bonke abafuna ukungena kwele South Africa ukuthi bangene ngokusemthethweni hatshi ngokufohla. URamaphosa owethulela inkulumo ngemva komhlangano awuqhubela umongameli Emmerson Mnangagwa emngceleni weBeitbridge. Uthe bobabili bavumelene ukuthi iqakathekile imizamo yokuvikelwa kwamazwe nokungena kwabantu elizweni ngokusemthethweni.
And through that brief meeting, we confirmed indeed that both of us as countries
sivumelane ukuthi amazwe ethu kufuze ahlalisane ngokuthula lezizalwane zamazwe ethu ziphile zingesabi lutho.
We seek a better life for all our people, free from fear and want.
Leli viyo elilamandla alingana leviyo lamabutho namapolisa lizaqapha imingcele yelizwe lisebenzisa abalindi ngenhloso yokwenqabela ukungena kwabantu lempahla elizweni okungekho emthethweni. Yiziphathamandla zaleli viyo njalo ezilawula ukungena lokuphuma kwabantu endaweni esemthethweni. Ugatsha lwendaba zasekhaya lona luzabhekana lalaba asebengenile elizweni kanye lokupha abahlali bakwele South Africa incwadi zonke abazidinga empilweni. Ukugcwala kwezalwane zakwamanye amazwe ezingene kwele South Africa ngokungekho emthethweni sekuvuse intukuthelo enkulu. Izakhamizi zibethesa umlando wokweba imisebenzi nokudala amacala. Kucatshangelwa ukuba abantu abaningi bakwele Zimbabwe balakho ukubalekela kwele South Africa kulandela ukhetho olwempumela ephikiswa libandla ele-Citizens Coalition for Change lamanye. URamaphosa ngumunye wenkokheli enhlanganiso ye-Southern African Development abenzele uMnangagwa amhlophe kusanda kuqhutshwa ukhetho eZimbabwe ngoNcwabakazi. Abantu abaningi bayakusola kakhulu lokhu njalo i-CCC ithi ifisa ukuba kuqhutshwe olunye ukhetho lonyaka. Isizana seZimbabwe njalo umgcini uhlalo enhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Ngabutho Mabhela, uthi bayemukela ukwethulwa kwaleli viyo kodwa akusiyo impendulo yokuqeda uhlupho lwabeZimbabwe abangena kwele South Africa ngokungekho emthethweni.
Kumele kulungisiswe umnotho wasemazweni angomakhelwane ukwenzela ukuthi abantu bengabuyi ngendlela ezingekho emthethweni, ngoba siyakwazi sonke ukuthi isizathu sokuthi abantu babuye kweleningizimu Afrika ukuthi umnotho emazweni ongomakhelwana uphansi kakhulu.
Iningi lezalwane zakwele South Africa selimukele ngenjabulo kwethulwa kwabalindi bomngcele besithi lokhu kuzaqeda uhlupho lokuminywa ngabantu bokuza elizweni labo. Kodwa ke sinye isizalwane sakwele South Africa ubona ukuqoqo kwenhlelo zenhlanganiso yesisonke People's Forum umnumzana Freeman Bengu uthi kayikho into ezakwenziwa ilenziyo.
Into esiyicelayo ukuthi ugovernment makafake amasoja emabhodini wase-South Africa. And amasoja awafakayo kuba amasoja amasha aphuma ku-training, abantu abangakabi corrupted, abantu abaneqiniso abazosebenzela i-South Africa right.
Kodwa-ke umsekeli kasikomithi okhokhela iviyo le-Border Management Authority, umnumzana Stephen Van Niel, uthi kuzabe sekulomehluko omkhulu kakhulu kusiyaphela umnyaka ogcweleyo.
Nxa kusitsho ukuthi sichithe isikhathi esiningi sibopha abangena elizweni ongekho emthethweni, siza kwenza loba nje ungayisiwo wodwa umsebenzi wethu.
Ufanele uthi ngaphandle kokuvimba abangena elizweni ongekho emthethweni, baza kwenza ukungena nokuphuma kwabantu elizweni kube lula ikakhulu ngesikhathi samakhefu. Imele Studio 7 eMessina kwele South Africa, inguThuso Khumalo.
Abenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions vakhala omkhulu umkhosi ngokanda kwezingozi ezenzakala emisebenzini ikakhulu emankampanini. Awomsebenzi wezemigodi besithi ilungelo lezisebenzi kanye lesisekelo sombuso kasilandelwa. Lokhu kuphuma ngemva kwengozi emigodini etshiyeneyo esezibulele abantu abanengi zatshiya njalo abanye bekhubazekile. Vathi lokho kuvame endaweni ezifana lewange lapho inengi lisithi abaqhathi abayalihlukumeza ngokulichaya ngenxa bengazwani elimini. Kwethula uNokuthaba Dlamini.
Bekuhlafunwa indaba ezitshiyeneyo namhla eVictoria Falls emhlanganweni wezisebenzi oxoxwe ngabeNational Social Security Authority lapho obekulabamele uhulumende kanye lamankampani azimeleyo. Bebexoxisana ngendlela zokwehlisa ingozi emisebenzini, iholo lezisebenzi kanye lokukhahlanyezwa kwezisebenzi ngabadabuka kwele China abalamankampani eZimbabwe. Inhlanganiso yeZCTU ithi kumele kube lilihlo likahulumende lokhu. Umqali walendaba kube ngumongameli walenhlanganiso unkosikazi Florence Tarovinga otshele umphathi ntambo kahulumende obona ngenswelo zikaZulu lezisebenzi olwe Public Service Labor and Social Welfare umnumzana July Moyo kanye lendlu yonke kulumhlangano ukuba okwenzakala kumankampani abadabuka kwele China kudinga ukuthathelwa inyathelo.
We have become so tolerant of wrong practices taking place in the so-called investment operating workplaces and even in the mining sector in Zimbabwe, and all in the name of employment creation at the expense of workers' lives in Zimbabwe.
Sasibekezelele kakhulu ngomkhuba omubi oyenzakala emachinini la ngelokuthi ngama investors yikuvika nje ngokuthi kudalwa imisebenzi, kodwa umbuzo usekuthini kuze kube nini kuqhubeka kanje kunje.
Inkulumo kaTarovinga igcizelelwe njalo ngumnumzana Jafet Moyo, unobhala jikelele walinhlanganiso, othi umthetho kawujezise abantu laba ngoba imibiko yokwephulwa kwelungelo lezisebenzi lezilibikwa phoseviki zonke, ikakhulu kulabo abemba amalahle igolide lokunye.
Sibona ukuthi uhulumende kaqinise ama-inspection site. Lo tholakale ephula umthetho, akufanele abahlangane lo mthetho. Singakhangela ukuthi lo muntu uvelela kuliphe icele lelizwe kumbe lomhlaba. So kasi-apply umthetho ngokufana nayo, singakhangela ukuthi umuntu omnyama, umuntu omhlophe, umuntu silobuhlobo laye.
Phezu kwalokhu, unkosikazi Tarovinga ukhala ngezinga lokwe hlakwe miholo yezisebenzi kanye lokuwa kwesisindo semali yakuleli, athi sekunqunule izisebenzi kanye lalaba abamampentsheni athi basebuyangeni.
The issues of salary erosion, the issues of wages are continuing to be most of the issues that are causing mental stress within the constituents that I represent. It is our continuous dream that we make sure workers in Zimbabwe are treated with decency and dignity, even when it comes to the remuneration.
Indaba zokugugudeka kweholo ziqhubeka kusiba yizo ezidala umkhuhlane wengqondo kuzisebenzi esizimeleyo. Siyaqhubeka sicela ukuba izisebenzi lezi ziphathwe ngembeko langenhlonipho laseholweni labo.
Kodwa evula lomhlangano, umoyo kaphendulanga izikhalazo lezi, uthe ulokudana okukhulu ngezinga lengozi ezibikwa emisebenzini, athi kunje kuphenyo olwavezwa ngoncwabakazi sokwafa abedlula amathumi amathathu engozini zemisebenzini, kwalimala njalo abedlulwa inkulungwane ezimbili. Phezu kwenani leli, kumalanga ambalwa kubhubhe njalo otsheketsha abedlula ithumi, kwalimala abanye kulandela ukudilikelwa lunxiwa lomgodi eche kuthi besengba igolide. Umoyo uthi lokhu kufuze kuthathelwe inyathelo.
It does not matter whether somebody has died because of cyclone Idai or COVID-19 or somebody has died because a mine has collapsed or there has been an accident at work. We were collecting these figures and these figures indicate to us the size of the pandemic.
Akukhethi lokhu ukuthi umuntu ubulewe yisiphepho, ugubhane, umgodi umdilikele kumbe kube lengozi emsebenzini. Amanani la asitshengisa inziki yohlupho esiphakathi kwayo. Njalo siqhubeka silahlekelwa ngabantu abathwele umsebenzi omkhulu elizweni.
Ukuvikela lezingozi, umholi wenkampani yekhaya cement umnumzana Innocent Chikwata uthi ingalo yomthetho kufuze yelulwe.
Umuntu kumele efike esikhathini sokuba kwazi ukuthi uvele umele ayenze njalo. Kodwa esikhathini esiningi ukuthi umuntu efike esikhathini esinesi kuyabe kumele imithetho ingane yaqina eyenza ukuthi abantu belandele khonokho kuyabe kutshiwo.
Ezinye izikhulumi zigcizelele njalo ekukhuthazeni uhulumende ukuba apasise umthetho ozavumela inhlanganiso ezifana le-ZCTU ukuba zifinyelele loba kuyiphi indawo ziphenya ngokuhluza izinga lokuphathwa kwezisebenzi kanye lezembatho abaziphiwayo. Kukhuthaze njalo ukuba uhulumende akwenze lokhu ngokuphangisa ukuze kwehliswe ingozi zokulimala emsebenzini. Umhlangano lo uzaqijwa kusasa lapho kuzalotshelwana njalo impumela yokwenza zakala kusasa ukuze kusindiswe impilo yezisebenzi. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
IZimbabwe imanyene lamanye amazwe ekunanzeni usuku lwababalisi emhlakebeni jikelele olwe International Teachers Day. Lokhu kwenziwa ngesikhathi ilizwe lelahlekelwa ngababalisi abaningi abaphuma elizweni besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe. Ababalisi laba bakhala ngeholo eliphansi. Ekuhlaziyeni lolu daba, umnumzana Love Joyce Vanda omela amalungelo ababalisi ephansi kwenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union Zimbabwe PTUZ uxoxa le-Studio 7 ecingweni ese-Inyathi.
Usuku lolu lusuku oluqakathekileyo esikhangele ukuthi njengelizwe sibone umsebenzi, sitshengise umsebenzi oyenziwa ngababalisi ezikolo. Singakhangela ababalisi badlala indima enkulu kakhulu ekukhuliseni isizwe. So thina njengababalisi siyaluqakathekisa kakhulu, kodwa luza ngesikhathi singathi thina njengababalisi beZimbabwe esikhala khona kakhulu ngokungaqakathekiswa njengababalisi ngohulumende lomuntu osikhathile.
Ukukhala kwenu lokhu sekule minyaka kusenzakala, libona ngani ukukhala lokhu kuyezwakala na?
Esikukhangelayo ukuthi singeke sivela ukukhala, kufanele sikhala sincenga lo hulumende ukuthi azwe ukukhala kwethu. Ngeke sivela ukube sikhuluma ngendlela ababalisi abasebenza ngayo, ngendlela ababalisi abaphathwa ngayo, ngendlela ababalisi abahola ngayo. Kufanele sibe silokhu ekhuluma sidinga ukuthi umkhathi wethu asizwisise. Singananzelela esingathina kule nkokhelo ezintsha ezisanda kungena labo siyabe Secretary Khalari ngesithembu ukuthi ngiyenzakala ukukhala kwethu lokhu kuze kuzwakala.
Ezintweni elikhala ngazo okungaba kumqoka kakhulu yikuyini?
Okokuqala esikhala ngabo yikuthi iholo lababalisi likhuphulwe kulapha elikhona, yikho okokuqala. Sikhangele njalo esingathi ngama-conditions of service ababalisi ezikolo, ungakhangela ezikolo ababalisi basebenza nzima abafundi abaningi kunenani leli elikhangelele ukuthi balifundise. Kulamatitha angekho ezikolo ahleziyo abaqedayo ezikolo, sikhangele ukuthi labo njengababalisi engathi bengathathwa nguhulumende ukwenzela ukuthi uhlupho lolu lokuswelakala kwababalisi lulungiswe. Okunye njalo sikhangela ukuthi ababalisi abaningi basebenza khatshana nezindlu zabo. So besisisa ukuthi lokhu ngabe kuyandilisiswa ababalisi benelithi kusebenza lapho kulezimuli zabo ukwenzekthi kungabi lokunekela kwemikhuhlane, kungabi lokuthwala nzima njengoba sikhangele umkonomo welizwe ukuthi imali ababalisi abayiholayo kuyayeneli ukuthi baziphilile kahle. Yize izithalazo zethu ukuthi hhayi uhulumende kaseze iholo lethu alingibekile le ndlela nje ephathwa ngayo ababalisi engabe uhulumende ngalingiba iqakathekile umbalisi njengakudala sikhangele ukuthi umbalisi nguye esingathi gota isizwe. Umbalisi nguye oyenza ukuthi umuntu abe yilokhu ayikhokhaempilweni.
Sikhula abantu abaningi babefisa ukuthi babe ngababalisi. Ukuba lababalisi abalutshwane elizweni lokhu kungabe kubangelwa kuyini?
Singananzelela ababalisi abaningi sebetshiya umsebenzi besiya kwamanye amazwe ngenxa yokuthi ukusebenza lapha eZimbabwe imali abayiholayo isiphansi kakhulu. Isisindo sabo njengababalisi namhlanje sakhangelwa njengakudala ukuthi wonke umuntu wayekwazi ukuthi nangiyami imbalisi, umbalisi wayekhanya wayeqakathekiswa kakhulu esizweni. Kodwa singakhangela khathesi umbalisi sekhangelwa njengento ephansi kulabo bonke.
Lo ngumnumzana Love Joyce Banda omela amalungelo ababalisi ephansi kwenhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe exoxa le Studio 7 ecingweni eseInyathi. Abanini bamabhizimusi asathuthukayo bathi sebethole ulwazi olumqoka emhlanganweni osaqhubeka edolobheni lakoBulawayo obahlomisa ngendlela yokuthuthukisa amabhizimusi nxa kulezehlakalo ezingawachitha ezifana lomkhuhlane we-COVID-19 kumbe ukuqhamuka komlilo osekubangele ukuthi abanye balahlekelwe imisebenzi. Umhlangano lo osungulwe ngomvulo njalo ogqitshwa ngomgqibelo uqoqwe yikhansili yakoBulawayo imanyene lenhlanganiso ye-International Labour Organization oBulawayo Chamber of SMEs kanye logatsha lukahulumende olubona ngokuthuthukiswa kwamabhizimusi asakhulayo. Ukuze sizwe ukuthi abaphatheka kulo mhlangano bafundani, usithandekile Mhlanga oweStudio 7 uxoxele unkosazana Vakani Ncube, umqoqi wenhlelo kunhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ongomunye wabaphakulela abakulumbuthano ulwazi.
I-training leyi sibafundise osixoxisane ngokuthi ama-businesses abo bengawayenza njani ukuthi abe resilient, akwanisa ukuzimela ukuthi in times of ama-crises or ama-disasters bakwanisa uku-adapta betshintshe or bebe lama-resolution or abangawayenza ukuthi inhlanganiso zabo or ama-businesses abo ame angahle adileye ngokuhlangana le nhlupho abahlangana lazo kuma-businesses abo. Esesikukhavile so far sixoxisane ngokuthi crisis leadership ukuthi in times of ama-crisis umuntu ongu-leader kumele aziphathe njani, okumele abe lobudlelwano bani labantu izisebenzi zakhe alazo. Okunye sikukhangelele sikhangelele ukuthi kukhona i-staff izisebenzi zakho ku-organization kumele urelate lazo njani kule ndlela ezijiyeneyo zokucommunicate labantu abakusebenzelayo, budlelwano bani omele libuyakhe labantu elisebenzelana ndawonye. Kulabantu esithi i-business ecosystem or kule nhlanganiso ezikubusiness ecosystem ecosystem sibalisa inhlanganiso ezisurrounding ama businesses to abo abawenza njengama entrepreneurs ukuthi uzathola ukuthi business mali mile alimi umuntu esebenza yedwa zikhona ezinye inhlanganiso osebenza lazo direct or indirect so uyabukhangela ukuthi ubone ukuthi labo udlelana labo njani ungaqinisa njani ubudlelwano in terms of crises or in terms of ama disasters or ama hazards kuyini ongakwenza ukubana lincedisane lonke elikusem ecosystem ukuthi ama businesses in akwanise ukuzimela bazokhangela njalo i business resilience strategy u entrepreneur or usoma business ngamunye ngamunye esiyaqeda le training sikhangelele ukuthi omunye lomunye ebese le business resilience strategy se business lakhe whether uyathengisa uyathunga uyabaza uyabheka kumele ebe le resilience strategy esimhlomisa ukuthi i company yakhe or i business yakhe ingama njani mabe fikelwa zingozi ezijiyeneyo ama disasters ahlukahlukeneyo.
Ungathi linyathelo elihle yini leli elithethwe yi-council entsha lohulumende njalo libonisa ukuthi lizasebenza kuhle labo sesiya phambili.
Ye linyathela elihle leli singakhangela kulabo COVID-19 abake babuya abantu baba affected abanye bahle babhazalala bangelisanga ukuthi behle bevuke bebuyele ku business sizakhangela njalo kuma climate disasters amaningi ayehlela abantu abazisebenzayo ama business amancane even lamakhulu amancane babe ngekho better prepared ukuthi banga tackle njani o bangakubamba njani ma sebethe bahlangana lo uhlupho olunjalo so i training le iyancedisa kakhulu ukuthi abantu abakuma business sibehle bevuleke bebe lomqondo obanzi bekhangele ngelihlo elibona khatshana not elibona eduze ukuthi bebe better prepared ukuthi nxa kungaba lama disasters nxa kungaba lama risk athile behle bebe prepared ukuthi ungayenzakala lokhu how will we respond ungayenzakala lokhu sizadila lapho njani kumbe siza kusolve njani kumbe iliphi usizwe siyabe silufuna ikakhulu kathesi ngizakhangela imtize kule mtize flea market eyachayo abantu labana baluza izinto eziningi kakhulu kungathi ngaba befundile behambe under this training ukhona imizamo ababe ngabe sebeyenzile o indlela ama strategies angavimbela o ayenga reducer impact ye hazard o i disaster eyabayehlelayo so i training leqhakathekile kakhulu iyahlomisa osoma bhizimusi ukuthi bekwanise ukuqhubekela phambili bekuma businesses abo njalo bebe lemicijo eminingi engabancedisa ukuthi bezimele bami ungaze kufikeni hlupho bani kodwa bekwanise ukuba bemile bekwanise ukuqhubekela phambili bebe lendlela eziningi abangazisebenzisa ukuthi ama businesses abo ami.
Lo unkosazana Vakani Ncube umqoqi wenhlelo kunhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ubexoxa ecingweni lwasithandekile emhlanga owe Studio 7 ekoBulawayo. Umnumzana Sengezo Chabangu othi unginobhala jikelele webandla le Citizens Coalition for Change oxojise amalunga edale lephalamende lamakhansila ebandla leli uthi kumele abakubandla le TCC bethule zwi ngoba kunengi azakwenza kulabo abafakwa ngumnumzana Nelson Chamisa labanye babo ezigabeni ezijiyeneyo kukhetho olwaqhutshwa ngoNcwabakazi. Uchabangu ulobe incwadi eveza ukuthukuthela ephendula umnumzana Gift Ostalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli se-TCC esithu Siziba ngomunye walabo abazifaka kukhetho bechotshozelwa nguChamisa. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube uxoxe loSenator Khalipani Phukeni lomnumzana Fortune Mlalazi okubandla le-TCC uPhukeni usungula lingxoxo.
Uzokwazi ukuthi izani siyikhupha nje siyikhuphela undlela ebusa ngakhona akakhambisani le constitution. Isibuya ke yona i-CC maye sibuya ayisela constitution ayisela lutho nje isi operator from kupocket lomuntu njengavuke cabanga ukuthi bani bani seyilokhu seyikholoka vuke cabanga lokho sokuyikho khona lomo. Now yinkinga ke leyo babudube yinkinga kithi sibuswayo labubo futhi bona abantu be-CC into ekhona bazoya enkantolo and inkantolo izofika ibachithe ngoba izofuna constitution kungabi le constitution manje ngoba nanga usengezo sele interim constitution into ezenzela ukuthi kungenzeka ukuthi inkantolo isebenze ngalokho okukhona ngoba makungela constitution akulanto ezoguide inkantolo ukuthi iyenze isinqumo izosenza based on why. So unfortunately TCC izenzele lokho enongaphela futhi into ekhulunywa nguyobaba uChaba ukuthi bafike ba impose kobulawayo labwezinye indawo emathebeleni iyinto esilwa ngayo kaphuku angithi uyabona ukuthi yena sefika futhi ngaphethe ukufukulethi democracy sefika sedabula amaphepha okuphayela labo babu professor Welish elo concert lo umuntu omnyama lo wafika wadabula lo wasefaka ushoko wasefaka umafa so khona lokho yikho okunye umuntu obaxabalisa manje kuyacaca ke ukuthi iqembu abantu belikhangelela ukuthi lizoletha inguquko lizoletha idemocracy ingathi lalo futhi lenza njengezana ngoba into ayenze umayorship yokulawayo ukuthethe sefake ucontact ongumlungu bese kubuya udeputy bese thatha umuntu wakubo le emaswini amfaki bese bungenza the same thing futhi eVictoria Falls angithi uyabona zonke lezi zinto yizo ezimvusele isavunguzane sonke lesese siphakama
mlalazi ungadinga ngakhona kukhulunywa ubaba Phuke
bakhohlwa abantu ukuthi isithi la lezano and izano sivele siyayazi ukuthi ibehave ngaleyo ndlela ithi behave ngaleyo ndlela wena ubusuyinikeza i-ammunition ukuthi kuathake yikho sokwenzakele ukuthi izano can influence mina ngiyakholwa khathesi baba Phuke ndizangiprova wrong at a certain stage isandla semfene ngiyasibona and babone i-opening ebikhona basebedinga abantu bakithi abalambeleyo ukuthi babasebenze. Unfortunately, abantu siyehlukana. Thina abanye sinje besikade singavumelani lakho okwenzakalayo. Kodwa ke asingeke sisukume publicly sithi sesisilwa lo mnumzane uChamisa sisazi ukuthi sithe sikhulu kakhulu yizano. Ngoba kathesi iconclusion ukuthi uChabangu uncedisana lezanu ukuthi ilwise uChamisa into ekhona esimveke kodwa ke nxa sesianalyze politically uChamisa laye uhlale ibheya yikho eselenhlupho ezini
baba Phukeni kunapho ke yokhulunywa ngubaba umlalazi uthi ke kulesandla semfene la wamphendula sithini khonapho
nikeza something engekuyazi ubaba uChabangu nguye owawina in terms of ama numbers ukuba ngu-representative wemagwegwe lokhu ngikwazi kanjani lokho mina ngoba i-constituency yangikhaya eThawu nguye owaye winile ukuthi ngiyokumela represent mana ngikunikeza enye example u-honorable Mguni wasuka nomama Makhuphe bechiya ngale kuhlanya lolwana olungumoso babuya ngapha echiya nje e-parliament ubengakatholi imota yakhe bengakuthola ama 40,000 usefika ngapha usesuswa ephela ndaba dabala lapha kade esebenza khona kwathi uzofakwa ku PR uStola singezongena lapha dukuduku sekhutshwe walahlelwa kude le malabo bantu bephakana ngama credentials abo sebepeza khonokho okwenzakalayo manje kulula ukuthi ma ungazi yonke le background ujike wena uthi kule zanu e-involved. Of course izanu angithi iyabisana le-CCC ingatholi opportunity vele kumele ilokhuze ithatha into ecathekileyo ukuthi kathi masilwa lezanu silwa lana asilwa ama-individuals masilwa lezanu silwa lobu zanu manje into eclear kimi njengoba ngilanze ngukhalipani Phukeni ukuthi i-CCC yiyo manje esenza into eyenza salwa lezanu e-implementa lokho okuza kuthiwa i-grand plan okuthi babuye emathebheleland bathatha amavoti abantu bemathebheleland babakhupha abantu bemathebheleland sesefaka abantu bemasonali in particular abantu abaphuma lokuma khona uChabisa amakaranga kube yibo abasiphetheyo la thina bese siyabuka nje siqakeza izandla sijabule sijabule yiyo into esemqoka ngiyakwazi ukuthi manje abantu bemidia isikhathi eziningi lithi hayi lokhu i-tribalism akuna-tribalism bakithi ma umuntu omdala ongangumama uChabala lambona esesithole ekhala inyembezi esiza ubuhlungu ngento ena esenziwa nguChamisa lithi unkulunkulu osezulwini uyayijabulela leyo nto engayijabulela
nanzo
uChamisa ma efuna inyembezi zomuntu dala sezibuya back sezimchanga loluswazi kulula ukuthi athi izani kodwa mina ngenkolo yami uNkulunkulu angeke ayekunyembeza umuntu obudala siwele phansi ngokugqaka kwakwenziwa nguChamisa ukuthi ele ngamakaranga kuphela ukumela phathe asiphathe ezweni labo khokho
yes siyakuzwa kakhulu ke baba Phukeni baba Mlalazi khonapho ke nasi indaba
uma singakhangela into yama candidates siyabe sesilukuthila ugatsha into yama-candidates iba ngumthelelo or yi-end result yento eyakufalwe ku-ithathlwe way before sifike entweni yama-candidates uChamisa uyekelwe njani erana iparty as an individual abantu bangavoyisi kwakufanele vele ekuqaleni either abantu bayashiyana le nto yakhe asale le nto yakhe azaziranela yona kumbe abantu badile layo singafiki entweni yokhetho
Lapha lizwe umnumzana Fortune Mlalazi okubandla le Triple C lo Senator Khalipani Pugeni bexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Lingakhohlwa ke ukuthi uhlelo lwethu lwe Live Talk asihluzeni bomama liyalandela. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngutaba kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.